Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Iqula lamazwe yaphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende we-ZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokuyibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azike thule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi evela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's utterance, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTCC. Because since Emmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya nabebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-postmortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo. Isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tapfumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethu le umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelungelo lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula, kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla le-CCC lithi uMasaya uthunjwe wabulawa ngabacuphi labasekeli be-ZANU-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana esedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Dzwanga Dziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa kubalulekile ukuthi isukume njalo yenze, ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lolu esilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolu dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela namhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela sebenza ngayo, bengathi babamba ilahle elithisayo akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lembiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho, njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union, umnumzana Fabio Massimo Castaldo, ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo. UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi likhomishini isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Sweden Chirodza, uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhale ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement, ngabe sitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo ukhulunywa besithi i-election was disorderly, usitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile, so hayi akulanto embi ngeripoti, ivele isobala lathi sinje sivele sikhayele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi la ma-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation ona la afakiwe asebenze ngawo siqhubekele phambili njengeliso.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not well met because they're just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi qhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe siqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana umlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanengi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi onjengalawo besikhanuma kusuka lezinto enzengalezi ezingathesheliti amalawuli kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-super powers anjengabo-America kukhanya ngathi labo bayathethezela empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bonxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi omi-infrastructure kuphela nya asikuzwisisi. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona kwe-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel lokuibhizi chama-missile khona bana eGaza kusegcene ukuthi bona bazithulele. Sina sesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israel. Kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinya ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi kungagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesikhathi xa ingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bangagcina bejoyina khona bana sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ungathi silengathi esisebenza lapho sizigayeke ingazethu lisimthinti labo o-United Nations bonabo. Into phela engaseda into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yayo ukuze iphele sokubala ukuthi kubizwane kukhulumiswane. Kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwe kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube cikakeze phuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunambelele ngoba kuyaia kuthiwa abantu abanenzakala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezinhezigela khona ba ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamizi amadisaster siwabonayo. Kodwa kugize kudlalisa imali udibana nembobo udibana lama-missile kudutshile izinto kudlawa impahla endlelana impahla futhi izafundisa impilo yisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imihle impilo yala abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandalo nokudla ezimulini okuzavele GMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnum Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Bafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-sevisi nyani kunjengakhonalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Siyakhala sibezingabomalayitsha ikakhulukazi bafuna isilayitshe labo ochief odlozi udlozi umehloli uGilbert Mkharat Nyoni ontuthuko ochief oedson utobias kubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa kubuhlungu okwenzakeleyo lazishi njengoba isikhaya ukuthi balicebe ekulungiseni imigwaqo amagodi stomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheater bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike koBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kuyidli and mina by then lami ngangisase kuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-2 years ngangu-1 year behind uNorman Fumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to abantuabanjengabo Raman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke uCapes United ngo-2002 ngingakayi eGermany ngamjiya mina esecoacha uCapes naseGerman but sasilokho sizwanana and secoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they're doing so khona khona lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona ijeni uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa isenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ukuthi how best can we utilize abantu anjengaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzina ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Friday umsebenzi kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Sekazi uzokwethisa lati namhlanje asizwe imbali yakhe lokuthi uzalo mbani
founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda yikho lapha engathola khona igama lona leli so ngakubona ukuthi ngicona ngikhubekele phambili ngani ngesiko elaluthishwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili besidlala ibhola a professional footballer sibili
wenzeka Charles uSimon wayicula imbube yena-ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo
ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasokuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni umculo wami kuthiwa yi-afro jazz music emculweni wami sengenze amadlalade amabili then idlalade ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa imizwa feelings
umculo wakhe uMahlaba wathi ningangani kuzangene kwezomculo
i-inspiration mina ngithethe kubaba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda then ekusebenzeni kwami ngisenza imbube yikho lapho engazidiscover khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama-instrumentals then ngasembona ukuthi ukuze into yami ibe yinto ehlalayo mana ngenze i-music that will last music that will last forever like so Afro Jazz
Pete Mahlaba umculo wakho bangawuthola ngapi abalandeli bakho
music yami zibili lama videos bonke ngena ku YouTube ukhona ama social media engizwe ami ku Instagram is Charles Mahlaba Banda ku Twitter is Charles Mahlaba Banda again Facebook is Charles Mahlaba Banda YouTube is just search Mahlaba ya apia yonke into
yo umuntu we Afro Jazz lo balaleli Otha kamnandi uMahlaba onedlalati lakhe elitshisayo elithi imizwa ngibasilaye uhlelo woza oza Friday namhlanje impelasono emnandi igama lami ngeza Jesus Sibanda
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.